inengi labantu libhekane lendlala emangalisayo emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe osokwenze abanye abanjengonkosikazi Cora Ndebele baqale inhlelo zokunceda abaswelayo. Yena uqale olokuphekela abantu ukudla elokitshini lemakhandeni kobulawayo emizameni yokumelana lendlala ngesikhathi inengi lingenelisi ukuziphilisa phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Unkosikazi Ndebele uchaza isizathu sokuqala umkulu wokuphekela abantu ukudla kungela nhlawulo.
Iprogram leyi siqaliswe ukuthi sinanzelele ukuhluphona obekhona ngesikhathi se-COVID-19 lapho abantu abaningi baphambaniseke emsebenzini yabo. Siyazi ubani elizweni leZimbabwe lapha abantu abaningi siphila ngokuziphilisa into ezinjengokuthengisa lokunye okunjalo nje. Sasekunazela ukubana ngesikhathi se-lockdown abantu abaningi indlela abaphila ngayo yaphambaniseka kakhulu. Ngalokhu base i-source of income yabo yaphambaniseka. Okukhoze osukunazela ukubana kudale ukubana ezindlini eziningi kube nzima ukubana abantu badle kahle ngendlela efaneliyo. Yenziwe isisebenzi program.
Unkosikazi noMagugu Mahlangu ubonga uhlelo lokuphekela abaswelayo.
Emakhandeni bakithi siyabonga kakhulu silohlelo lesayesaluyenzelwa ngumama Ndebele. Siyabonga kakhulu ngohlelo asincedisele ngalo kakhulu ebantwaneni. Abantwana bayafida iproject ekuseni then later ngayimbayi besesiba lelunch. Siyabonga kakhulu.
Umama uMaria laye ubonga uhlelo lokuphekela abantwana emzini wemakhandeni ngesikhathi se-lockdown.
Siyabonga kakhulu ngomprogramu leyenziwayo emakhandeni. Abantwana ukudla, abantwana bancedakala kakhulu ekuseni bayadla iporiji, ntambama bayadla futhi ukudla ukuthene iporiji kwesikhathi ntambama ithwala, kwesikhathi irayisi kwendlanga ichakada. Akuyabasiza kakhulu abantwana kakhulu lathi siyabona ukuthi abantwana bayasizakala kakhulu. Ngoba ngalesi simo esikhona kathesi abantwana bancedakala kakhulu. Bancedakala sibili ngoba indlala labo sebeyibonela kwabanye, kodwa hayi laba ababuya bezokudla bancedakala kakhulu ngoba nengabantwana ababuya la bezokudla.
Iningi lezimuli ezithola usizo e-soup kitchen kankosikazi Ndebele bathi uhlelo lolu luhle kakhulu njalo bayabonga ngoba abantwana besigaba indlala abasayazi. IZimbabwe ibhekane lendlala lokusilela kwamanzi emadolobheni kanye lasemaphandleni kungenxa yokungani kahle kwezulu kuminyaka emibili kusiya kwemithathu edluleyo osokubangele ukuba abantu beqale ukuphekela abanye ukudla kungelambadalo. Kuthi lenhlanganiso zamazwe omhlaba ziyakutsho ukuba eZimbabwe iningi labantu liyalala livuka lingatholanga okokuphosela emlonyeni ngoba ilizwe lingelinye lamazwe awezwekazi le-Afrika abhekane lendlala enkulu. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela o-World Food Program zithi izigidi ezithoba minemibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala eyesabekayo ngakho ke kudingwa uncedo lwesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.